Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumpalakazi 2019 igama lami ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje abomndeni kamuyi mnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokucithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill
Mudanga called to the Pope, I was a wolf. I tell my Jim Cavalier to Uza Wolf. So when the Rati evening are in Yako, oh, when the Rati evening are the corner, when I was a chair and Amado and I was a vacator, let the second Avela, the Vandu Mudanga would be fishy with.
Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Amalunga edalele ephalamende amane avela ku-MDC la kuzanu PF kunye leli lodwa elizimeleyo avinjwe ukungena umhlangano wedale ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa imali eyi-$400,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamuhla bazahlangana lesiphathamandla sedale le High Court esibona ukucithwa kwempahla yabafi lapho abazakhetha khona ozakhokhela uhlelo lokwabiwa kwelifa likaMgabe. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli kamuyi iveze ukuthi uMgabe kachiyanga ugwalo olulotshiweyo oluveza ukuthi ufuna impahla yakhe yabiwe njani iwill ngesiNgisi. UMgabe ubikwa wachiya imali engange US$10 million kuphela ebhanga lempahla enlutshwana nje engatsho lutho. Kodwa igqwetha lakhe umnumzana Terence Hussein uthe ozakhokhela uhlelo lokwaba impahla kaMgabe uzaqala ngokuhlela yonke impahla kamuyi adingisise lokuthi ube lezikwelede yini lokuthi bakhona yini abamkweledayo. Impahla kaMgabe igoqela umdadada wendlu abehlala kuwo lemuli yakhe eHarare obizwa ngokuthi yiBlue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethwandaba indlu lelifa lakhe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwa bakhe lanxa kuthiwa ezinye zezihlobo zikamuyi bezifuna lazo ilifa lakhe. Ekubhubheni kwakhe uMgabe indlu yakhe yayilokhe isebizweni lebandla lezanu PF. Kodwa isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obert Mpofu utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi sebeqalisile uhlelo lokubhalisa indlu elibizweni lemuli kamuyi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemthetho umnumzana Dumisani Dube njalo oligqwetha. Wambuza ukuthi kuvamile na ukuthi umuntu ofana loMgabe uphile iminyaka yonke le njalo efundile waqeqetsha ezomthetho aze azibhubhele engelagwalo oluveza ukuthi ufuna ukuthi ilifa lakhe labiwe njani.
I think you want to know me about yeah they are told that it's cut his name umuntu ake ngakhola ukuthi uzabhubha uzakufa athe manje uMgabe la angathemba ukuthi uzakufa so kungenzeka ukuthi ibili ngabe inyiko. Oh, where's all the meeting at the corner? When I was a chair and I'm a lawyer and I was a vacator, maybe the second Avela, the Vandu Mulamka would be fishing with. So, 4 months in history was seen to come again. but wandile kwesinkathi ukuthi lo ufanele ithole something ifeni komuntu xa ingase kuphiwanga sibe fihliwile bengafihliwile ukuthi surviving spouse beyiza kuthi matrimonial home labantwana seqinisi lingaba nzima ukuthi belazi
emhlanganweni wabo namuhla lo babe bekhuluma ngani kahle kahle
umhlangano wokuqala aluhambe kule wili iwili yabe ikhuluma ukuthi umufi engafa ngoba leza thongamila ekwabeni kwempahla yakhe so nxa kungela wili kuba le meeting yokuqathwa i-edict meeting okubizwa khona isihlobo lama-creditors or abale-interest kwi-state ukuthi kwa-appointiwe ku-executor ozangqedana nomaster kudinga impahla ezingabe zifihliwe kulandelela izikweleti lobhatala isikweleti so umhlalo oqala kuthiwa yi-edict nesintu sezindebeleni wawusenzakala after umnyaka umuntu sebhubhile ukuthi isihlobo zazike zihlangane kwabeke impahla yakhe kwezinye indawo bakwenza emngcwabeni besazaqeda ukungcwaba bahlangana konke njengemuli ikhetha umuntu ezasale ethungamelele imuli kubhadala lesikwelede elandelela lesikwelede
abezikwelede babe bekhona labo emhlanganweni lo
ibavunyele enwano le-interest kwi-state bavunyele bebuye bezokhetha ikakhulu ukuthi ngubani ozaba ngu-executor and izikhathi eziningi kokuqala khona umsindo ukuthi ama-beneficiaries umama wabantwana mba unkosikazi bakwanisa ukudonselana sibekhethe befuna ukuthi omunye lo mnyaka efuna umuntu ofavorable ukuthi emanage i-state so that becontrol i-state ngoba i-executor nyele wele power namandla okucontrol i-state bebhadala abantu econtrol imali le namanje amathuba angatholakala and as a point of reference uzananzelela ukuthi kuze kufika lanamhla i-state ikasolomon mjuru lokhu ingakafinalize ekazobhi lokhu ingakafinalize maithitha abantu abaningi vele ikakhulu abantu abamnyama ahlupha ukufinalize because i-executor umasters office very corrupt babetshontshe impahla befihle impahla namagqwetha kwesikhathi babetshontshe impahla efihle namawili
njengoba ingekho iwili lapha Dube omele athole ilifa ngubani ngunkosikazi kamgabe labantwana kuphela kumbe umdeni wonke labaphandle
nxa ungela wili vele umuntu ozathola into eziningi unkosikazi kamgabe ngezathola indlu ngoba ehlala kiyo uthiwa ngesitya imatrimonial home 10 million yalaashikin get up to about 5 million years or more so the biggest beneficiary umuntu ozabhenefita kakhulu ngokuthi ungabile wili unkosikazi wakhe nabantwana abasendlini ababhalwe kuma-birth certificate abangaphandle laba abantwana nezinye isihlobo labafowabo labanabobaba asozithole lutho ikanti maybe nxa ewili nxa ebhalile wili kwakungenzeka ukuthi babe bafakile kuwili
ubona kuhamba kuhle yini ukwabiwa kwempahla yakhe nomgabe kungela kulwisana
I think khona kuzaliwa ingxabano esiyabona ngesikhathi somngcwaba nje ne-DSG iyayiveza abantu bona kuzaba lohluko olukhulu ngoba kunabantu abanye abazabe be-intitled isihlobo abanye basebenzela imali yana engakabi engathathi unkosikazi wakhathesi labanye abantwana bangaphandle izisebenzi la zazichashile direct lazo zile-claim kwi-state
lo-ke ngumnumzana Dumisani Dube igqweta njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka njalo inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele ezibalisa iWorld Vision le-United Nations zisithi ingxenye yabantu belizwe leZimbabwe iyalamba njalo idinga usizo ngesiphangiphangi. Ukubhidlika komnotho welizwe kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo ngoba umkhathi ukhomba khonokho. Ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association njalo egcina intandane emzini wokuzinakekela.
Ngoba abantu zebele bona imali yokuthi bathenge ngabanayo baphakathi kwendlala enkulu balutshwana abalemali yokuthi bathenge so lokhu kuphethela ukuthi singabi lokuhlaliseka ebantwini ngoba nxa ungadlanga vele umuntu eselokokuza ngaphatheki ukuthi uyajika sikule umuntu aphendule abe nenye inyamazana nje lenhlanganiso yethu siyabancedisa abantwana kodwa kubutshwala esilapho ngoba sizama ukuthi sibaphukuza esibe sihlezele esibapha esikunzezelele mbijani ngoba sibona ukuthi abantwana laba nxa bengathole okokudla bengaphendula sibe abantwana laba baqala ukuthi kuthathe izinto zabantu banzele betshontsha nje babe besandla sokuthi bathathe bengahloniphi into zabantu sase sibona ukuthi ukudla bethu ngcono sikwenzise sibaphe kube kuthithi mbijani ukuze badle benekhaya badle futhi
abantu lokhe benika yini imali lokudla singathi ngama donors
elami sibili inhlanganiso lokhe iphiwa imali njenge sinisela izikhuphuzi zabo njengoba yazi ukuthi sikhuphuke kakhulu isikhuphi izikole zikhuphukile sibili izikhuphuzi ngempela enkulu kakhulu kodwa ngithole imali yabantwana lokudla lokhe ngithola basangcedisa
kodwa lathi abanye babo sebekhulile bayaphenduka yini ukuzoncedisa
kodwa abalithwana abaphendukayo ngoba iningi labo elinye abaqhelanga imisebenzi ebanika okuthe xaxa njalo futhi abantwana kolaba abanyezela abakasebenzi basaphezu kokuthi imisebenzi atsho akwazi ukuthi ongapha ngakithi kunzima kakhulu ungazi ukuyifundile esikhathi yathatha isikhathi zel ingatholanga imisebenzi
abantu manje baphila ngani
wonke umuntu usasiphile noma ethengisa engaphi ngekhaya konke kuyisitolo nje ukufakefakisa kuyizinto kulababoleka isikhithi bawote bathengise iyathengiswa baba kuphilwa ngokuthengisa khona sabakuthi izendlini ikhuphini oyinto isesitaradini isepa sesitaradini impuphu sesitaradini nje konke kusesitaradini akulamuntu ehlezi phasi kuphithizeka kuyiyake babe kuthengiswa bakutshwata abahleziwe abangabani siyayo nakeyo kuthengisa
siyabona ukuthi emabhanga kwakufakwe enye imali yokuthi izayenza isimo sibe ngcono
kuzima kakhulu okwamabhanga labathe bathunyela imali ngabantwana kuzima ukuthi bayithele imali yakhona kuyizinti lapha emabhanga yibe ngaba se-econnect laphana abantu bezedinga imali zakho ngagcina sengibona sengiqalisa ukuba le msindo sike abantu besisho ukuthi bangizele bathuye imali zakho avelazi uyayihleka imali uyakwanisa ukuthi kunekele imali yakho isiyethe sinyanga izele ebantwaneni hhayi emabhanga kunzima kakhulu abantu bahawuza angikhelisa abantwana abaningi sizathi sivula ngojanuwari babuye bezitele hhayi ngoba zonke zikhuphukile ngingathi sona sesephuze kwami isithezi ikhuphuke ithiyona umntwana ngamunini kubeka khiphe 285 ngepheli isikhuphile kombona abaningi vele bazahlala phansi abangaselanga umedise kwinhlanganiso zabantwana ngoba futhi okunye abazali abasezikaleni zise ingakhangeli lasifithi emzalini abantwana ababili ngabathathu ekuhlelweni esithize phezulu nelesiphansi kunzima kakhulu ukuthi engabolekisa abantwana la
inhlanganiso kukhona elingabasiza ngakho yini abantu liyabaxwayisa ukuthi bengenzaxwayisa
kakhulu abantu sikhuthazana labo ukuthi hhayi abantwana ngabamedisi ukuthi babuye bezikolweni njalo siyazama ukuthi sikhulumisane lezinye inhlanganiso medisi ukuthi abazali bathole ukuthi bathole ukukhulumisana lezinye inhlanganiso ngoba kwesikhathi kuba zinumzali yakuhlala ethi hami nangiselamali kanti-ke enye inhlanganiso ibingamnedisa ngokuthi eyake ngazi ukuthi aqonde ngabo
Alo ke ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo yebulawayo Progressive Residents Association njalo igcina umuzi wokunakekela intandane ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo kwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo ithiyeneyo iphephandaba leHerald lithi amalunga edale lePhalamende athi umnumzana Themba Mliswa ozimeleyo lamalunga MDC amabili athi abomnumzana anelendebele loPrince Dubeko Sibanda lelunga lezanu PF umnumzana Leonard Chimba bavinjwe ukungena umhlangano wekomiti yeParliamentary Portfolio ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa. Umgcini sihlalo wekomiti yezemithetho edale uNduna Fortune Jarumbira uthi lanxa kungela bufakazi bokuthi amalunga la afumbathiswa imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000 kumele bajeziswe lidale lePhalamende ngoba balehlisa isithunzi. Iphephandaba leChronicle lithi kulomuntu obhubhileyo omunye walimala kakubi kulandela ukulwisana kwabotshekesha enyathi esigabeni seMatupelaland North izolo. Leli phephandaba lithi kulabo tshekitsha abathiwa ngamashurugwi abadinga igolide behlome ngamahloka lenkemba abahlasela abantu mahlayana begamula lezifuyo. Amapolisa athi udaba lwabo tshekitsha laba solusabalele ilizwe lonke lapho okule golide khona. Manje ke silalele ke abalaleli be Studio 7 lina balaleli bethu kumazwi elisithumela wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Njani bantu be Studio 7 kanye nabalaleli? Ngoze ngihleli ngisho ngithi indaba mangabe sikhetha ummeli welizwe lakithi, abantu kunento abasuka bengayicabangi njalo bengayibheki. Lanama abantu bevotela bethi ngummeli, bavotela abayanga. Ma ungathi uvotela umnyanga, into yokuqala umnyanga yini azoyenza ekuvele ngumnyanga? Okokuqala uzofuna ukuqala agcwalise isikhwama sakhe. Okwesibili uzobheka ifamily yakubo kanye lezihlobo. Ngaphandle kwalokho bantu, asibhekeni ukuthi lo muntu okufanele abe ngummeli uyini, udume ngani yena. Singaveli sithi nje ngoba simbona ku-TV, ngoba simbona kumbunonile onjani. Hayi, lento lena siyenza i-mistake, senza i-mistake enkulu kakhulu. Siyabonga.
Ngiyelela kakhulu basakazi beStudio 7 kanye nemuli yaseZimbabwe yonke kumagumbama nomhlaba. Ngokudabuka obukhulu nangenhliziyo ebhlungu ngezwe lami, umsakazi omuhle, ayikho into engalunga eZimbabwe ngaphansi kwento okuthiwa izano. Ihlazwe lingaka kunamhlanje bezama ukutshontsha imali zeChina neAmerica. Lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izibalo ezirong, ama calculations are wrong, it's not ukuthi i mistake, vele into abadla ngayo. Kanti yipi into eyake yalunga e right enhle eke yenziwa izani? Manje ngingakubeka nje ukucace from 1980 up to namhlanje kungu 2019 sibheke ku 2020, yini yipi into eyake yenziwa izani yaba right? Njengoba manje sihlupheka sigcwele emazweni wonke, silala singalele kuthiwe ngozenophobia emzansi, kuthiwe yilokhu eSouth Africa, silala ngaphansi kwama bridge, silala sigijima, yini into eyake yenziwa izano yaba into e right? Bonani, salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingungwenya ngokuzalwa ngiseFlabusu kodwa ngihlala eJohannesburg. Bengicela nje ukuphawula ngamafishane ukuthi le mali lena benza ingathi bayenza bayikwenzeka imistake ngokuyi-announce kwabo. Hayi ukuthi kwenzeka imistake, vele ngamasela bayibambile bayigodlile benzela ukuthi ekugcineni bayitshontshe. Yindlela abaphila ngayo, yindlela yempilo yezanu leyo ye-corruption. Njengobana nje izwe namhlanje lifile liphelile, libhubhile liphelile nya yi-corruption. Bebeyibambele ukuthi bayayifuna ukuthi bayiyebe yibusela bezanu. Ayikho into ezolunga eZimbabwe ngale nto abathi izanu ehlanzisayo. Iyahlanzisa nje lento okuthiwa izanu. Into okuthiwa izanu nje ingcolile kamnankagwa, nomnankagwa wakhona konke. Yibusela bebeyibambile, bebeyibezela ukuthi balibazise bayitshontshe.
Linjani msakazi? Mina ngulida Ncube wale etsholosho le, kodwa ngokuhlala ngila eSouth Africa. Besicela ukuthi khona lalokhu kudla okudeni ekuthwayo lisishere nathi ngapha etsholotsho. Kunzima ebadaleni lapha, kuzima mfowethu, isimo sekhaya sinzima kakhulu, sizwisa usizi. Yazi uma uthe wafika khona, so yazi usuka kulolunye usizi. Ngingasakhaleli nje kuphela abadala bakho bodwa, kodwa sokukhalela nje isigaba sonke. Hhayi, kunzima, kunzima, kunzima. This year bekuthi kuzolinywa, mina mboni ngoba konke nenkomo zezwisa usizi zonke nemfuyo nje angingabali inkomo kuphela lemfuyo zonke kuzwisa usizi simo sinzima i-crowd impela enzima kabi
sanibonani Studio 7 lenjani bosisi nabobhuti mina benginesicelo lapha bafowethu iradio yami ekuseni ayibambi angizwa izindaba bengicela ukuthi ngaliqeda ukukhuluma izindaba zasekuseni uhlelo lasekuseni liphinde lilufake kuma WhatsApp ukuze sizwe ukuthi bekukhulunywa ngayo ngempelampela iy'ndaba zasekuseni asizitholi mane ngithi angizitholi so ngiyazi mina umlandeli omkhulu we-Studio 7 mangingezwa so eyi inhliziyo yami babuhlungu so ngiyacela abodadewethu nabanewethu ukuthi senzeni lingenzeleni njalo olivalelisayo ngu-Isaac GG Mpofu siyabonga.
Ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke singene kwezangapha eMelika, ingcwethi kwezemithetho ezine ziphe ubufakazi edalele The House obuphathelane lohlelo lokususa umongameli Donald Trump ngomthetho othiwa i-impeachment edale lephalamende. Ingcwethi lezi ezintathu, umnumzana Noah Feldman, unkosikazi Pamela Escalan lomnumzana Michael Gerrard bebenxuswe ngabebandla lama-Democrats, kuthi oyedwa umnumzana Jonathan Turley ubebizwe ngama-Republicans. Ingcwethi lezi ziphe ubufakazi bokuthi umthetho uthini nxa kukhangelwe isisekelo sombuso welizwe. Injongo yabaloba isisekelo sombuso welizwe leMelika vele yayiyengeyani. Ezintathu ingcwethi ezinxuswe ngama-Democrats zithempela uTrump wephula isisekelo sombuso welizwe, ngalokho kumele athathelwe amanyathelo okumsusa esihlalweni. Uteli yena uthe ubufakazi obukhona ayisibo obungabangela ukususwa kukaTrump esihlalweni, ngoba abaloba isekelo sombuso welizwe bathi kumele abedale baqale bakhangele ukuthi ubedale na amacala awezinga laphezulu. Kodwa ama-Democrats athi uTrump wayefuna ukufumbathisa ilizwe le-Ukraine ngosizo lwezikhali olwaluvele lumele luye kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Okukhona ukuthi ngesikhathi esiningi ma kulento efana le-impeachment eba kakhulu iba partisan, so kusho ukuthi emalangeni okuqala uzobona amalunga amabandla la esekela isayidi labo. So for instance ama-Republican okwamanje sisabona besekela uTrump, kodwa ngokuya kwesikhathi lakhona futhi ma ubhekisisa ama-impeachment eke yenzeka for instance eka-Nixon, uzothola ukuthi ekuqaleni babe bonke belandela upresident, kodwa kuthe ma i-evidence siqala ukukhwela abaningi baqala ukukhwesina ukuthi amndawo ngathi kukhona okushaya manje. So I'm sure inkinga yona leyo ukuthi i-Senate i-controlled ngama-Republican and therefore ma kusiyovotwa lapho mhlawumbe kuzonidakala ukuthi ama-Democrat adonse amanye ama-Republican esayidini lawo. I'm sure ma sokusiyafika kuleso stage sizobona amanye ama-Republican bevumelana be lama-Democrat ukuthi u-President Trump wawuphula umthetho.
Kodwa nxa sikhangele ubufakazi obukhona kathesi, bukhona na obunye obungedlula lobu obungabangela ukubana ama Republicans aguqula ingqondo?
I think mfowethu maku ukuthi lokho sokwenzakele bakubona kungasilocala elingenza ukuthi umuntu upresident ayimpeachwe. Angisazi ukuthi ama-Republican osokusele ukuthi abulale umuntu Trump, nakhona futhi I'm sure bazophikisa ukuthi bekule reason ambulalele yona, ngoba I think ama-Democrats ayebeke yacaca through ama-hearings laba ade bewenza emavikini la aphelileyo, lama-witness abawalethileyo, ama-diplomats, ama-career diplomats afike a-explaina kwacaca ukuthi ngempela uTrump wawuphula umthetho ngokunganikezi Ukraine imali eyayivunyelwe yi-Congress ukuthi kumele inikezwe. Wasethi yena ngcono bamenzela i-favor yokuthi ba-investigate uBiden onguyena okhokhelayo kuma-Democrats khona manje. I think lokho ku-very clear ku-anyone ofuna ukubona, ofuna ukuvuma. Ama-Republican angaba esansaro kwamanje bezama ukudinga indlela abangavika ngayo, but okusalayo ngathi ngabantu nje abazama ukuvika ngomunwe, ngoba iqiniso liyacaca kulolu daba.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, njalo eyisiphatha amandla sebandla le-MDCT eMelika. Ube xoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia.
Empopom, emapopoma, sakuti. Rasko, it's a number one bem for my dance jeda. Emadobu shada, ejitum twana lo mina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumuthatha.
Ulithatha lesakuti sankale. Lesankale, ulithatha lesakuti sankale. Lesankale.
Ulamanga wena mtita. Ulomona wena mtita, wage wambona ni mtita, chela umazela ngapona mtita.
Wage wadlula umbuchwa, wadla futi lo java. Umtuana lo waye ngubova, izolo ngimbone lo memba wepucha.
Cheka utoge isketi,
abuchu kuchie na usteti.
Uchu kuchu mtuana usteti.
Uza discover sebu leti, ugote le sankaleli. Lea disguise le sankaleli.
Ungaze uti li sankaleli, niyali tanda li sankaleli. Mjitu mtuana lo umina ngiyamtanda. Lobu seba ke lobu funugu mutata.
Wele tatu le sago pisankaleli. Le sankaleli. Wele tatu le sago pisankaleli. Le sankaleli.
Mjitu mtuana lo umina ngiyamtanda. Lobu seba ke lobu funugu mutata.
Wele tatu le sago pisankaleli. Le sankaleli.
The future is bright, right in the darkness, she is my light. Light. When it's cold, Jenny, hold her tight. Tight.
Love is blind, I say you don't know that. Do go get nange hearty, don't do that. Hang up, break it hearty, try me not to say when the party bomb up.
Tando no to the future, and you're home, Leo. When you feel the city, yo. Some pretty male, I'm a kilometer. You will follow with Jenny, Twitter. Right now you think you are better. Manu wone mfana mi baza mso. Ejitu mtuana lo umina ngia mtanda. Lobu sewa ke lobu funugu mutata.
Uli tatu lesa kuti sankale. Lesankale. Uli tatu lesa kuti sankale. Lesankale.
Ejitu mtuana lo umina ngia mtanda.
Ulithatha ulisa kuphi izankaleli? Ingoma imnandi ye, ingoma ka DJ Skatha isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abomndeni kaMuyi umnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi, ngoba uMuyi wafa engalobanga i-will. iningi lithi impilo ilokhu siba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Kodwa ke zikhona ezinye indaba ngo-past 7 ntambama. Igama lami nguChris Gande, sidibane njalo.